Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 12 kuNtulikazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyasidanisa kakhulu kuyabonakalisa ukuthi iZANU PF isivele yaqala uhlelo lokuriga ama-elections. Sinanzela lokuthi iZeki kobulawa especially abaphethe iprovince u-Innocent Ncube ukhonfemile ukuthi laye ubengakwazi lokho. So siyazibuza ukuthi kathi abavotisayo enkambeni zamapholisa ngobani.
Amapholisa akobulawayo aqale ukuvota ngudlu enkambeni yeRose Camp lamhlanje kukhetho lwepostal voting. Kuloku khona na ukukhulu ngoba abikwa ebetshelwa ukuthi avotele ibandla leZANU PF.
Asimina njengomama bengilesifiso ukuthi omama baphakamisane nathi. Liphakamisa abanyomama. Siyakhala lithi ifuna omama babezu.
Abesifazana bedolobho leGwanda sebekhuthazwe ukuthi bavotele abanye abesifazane abazazwisisa ngcono indubo ababhekane lazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla utshele amalunga ecele leZANU PF aziwa ngokuthi iG40 ukuthi abuyele kuleli bandla asebenzele ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo aqale ukuvota enkambeni yeRose Camp namhlanje kukhetho lepostal voting. Kuloku khona na ukukhulu kwabasesipholiseni laba amabandla ezombusazwe aphikisayo besola indlela ukhetho lolo oluqhutshwa ngayo ngoba belungaziwa muntu. Ngitsho labo abamabandla aphikisayo bebengakwazi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Amapholisa la aqale lamhlanje ekuseni ukuvota kukhetho oluqondiswa ngabe commission eZimbabwe Electoral Commission olwe postal vote enkambeni eRose Camp. Ethintwa ngodaba lokuvota kwamapholisa lamhlanje, umphathi wezokhetho eZek wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaze ukuba kazilutho ngokuvota okukhona njalo kaziswanga ngakho kanye lenani lamapholisa okumele avote kobulawayo.
Hayi, engikwazi ukuthi i-postal voting so kumele libe khona but bengaziwanga ukuthi kule anything ekhona kobulawayo. Ukungaziswa ngakho mina vele I'm not part of it. So ukuthi kukhona kumba kukho I'm not part of it. I only come to be involved nxa sependuka sesiza kuma stations.
Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo usole indlela iZek lebandla elibusayo abaqhubha ngalo ukhetho.
Kuyasidanisa kakhulu kuyabonakalisa ukuthi iZANU PF isivele yaqala uhlelo lokuriga ama-elections. Sinanzela lokuthi iZeki kobulawa especially abaphethe iprovince u-Innocent Ncube ukhonfemile ukuthi laye ubengakwazi lokho. So siyazibuza ukuthi kathi abavotisayo enkambeni zamapholisa ngobani nxa iZeki ngikho involved.
Isikhulumi sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa usole ukhetho lepostal voting lolu esithi laloba lusemthethweni indlela ephathwa ngalo iyethusa ngoba kunje abezeki abakobulawayo abazilutho njalo abavotayo bavota bekhangelwe izinkokheli zabo zibatshela ukuba bavotele bani
ngendlela esibone ngayo. La ngokuzwa kwethu singakafiki lapho sinanzelele ukuthi amapholisa lawa bavota bekhangelwe ngabakhulu babo okutshengisela sobala ukuthi hayi akukhululekanga ukuvota kwangkhona. Njalo silokudana ukuthi i-process le postal voting ayizange isakhulunywa kabanzi ngayo ukuze abantu bebekwazi ukuthi ihamba njani njalo izaba khona nini.
Amabandla aphikisayo ayayisola indlela iZEC eqhuba ngakhona uhlelo lwe-postal vote bethi luqhutshwa ngudlu. Ngomthetho iZEC kumele iqhube i-postal vote sekusele amaviki amabili. Ngemva kwalokho abavote ku-postal vote amavoti abo athunyelwa kundawo zabo zokuvotela sekusele amalanga amabili ukuba ukhetho lomuntu wonke luqhutshwe njalo ayabe egcinwe eZEC engavulwanga. Phambilini iZEC ikhuphe imibiko ngalolu khetho kodwa ayicacanga ukuba izaluqhuba kanjani njalo ngawaphi amalanga. Isikhulumeli seZRP eZimbabwe uChief Superintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuba uphakathi komango ngeke akhuluma ngodaba lwepostal voting. Abazoqapha ukhetho abamazwe aweEurope abequla le-EU observers labo bakubonile obekusenzakala kobulawayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lanxa isiphathamandla seZimbabwe Electoral Commission umnumzana uTloyile Silayigwana ekulandule ukuthi amapholisa akobulawayo avotile namuhla, isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba ukufakazile lokhu. UCharamba utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa la avote ekhululekile njalo engabanjwa ngamandla ukuthi avotele iZANU-PF njengokutsho kwabanye. Kodwa isiphathamandla se-MDC Alliance unkosikazi Dorcas Sibanda yena uhambele ezinye iziphathamandla zalumanyano eRose Camp utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ngempela bazibonele ngawabo.
Into eyenzakala lapha yikuthi kuyavotwa but ukuvotwa okukhona kakukho emthethweni ngoba sonke siyazi ukuthi nxa kuvotwa ama-candidates kumele alethe ama-polling agents. Sakhuluma kusisekelo sombuso ukuthi ama-uniformed forces wonke avunyelwe ukuyevotela lapho abafuna khona, bavunyelwe ukuthi bayevotela ama-ward abahlala kiwo. Nxa besenza ama-postal vote kumele sivumelane lathi sibe khona silinde lawo ma-postal vote. Kumele sonke ama-political parties ebekwazi isikhetho samapholisa sevote ama-postal vote nalawo
Unkosikazi Dorcas Sibanda ngomanyano we-MDC Alliance ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni ngkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivoteni ngkulu.
Abesifazana abahlala edolobheni leGwanda sebekhuthazwe ukuba bavotele abanye abesifazane abazazwisisa ngcono indubo ababhekane lazo. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshwe lamhlanje uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Omama abangene lo mhlangano baveze ukukhathazeka ngendlela abakhangelelwa phansi ngabesilisa endabeni zombusazwe, besithi isikhathi sokuthi labo bangene ezihlalweni bebuse ngoba kuyibo abahlangana le ndubo eziningi. Isakhamuzi seGwanda unkosazana Sicebiso Sibindi utshele abesilisa abafuna ukungena ukhetho oluzayo ukuthi kumele bathiyelwe omama ezinye izihlalo.
lapha si under women's coalition sifuna amalungelo ethu kungani lina obaba lingathi ukuthi njengoba mina ngingwe MDC timbe ngwezano PF ngingubaba wena ingathathi umama ngimfake kulesi sikhundla ukuza kwanisa ukulungisa omama akwanisa ukumela so besifisa ukuthi lani linobaba libone ukuthi zona lezi sikhundla ezifayithelayo lathi singomama siyazifuna
unkosazana Tracy Smith ozangena ukhetho lwamakhansila ezimele ude omama kumele bavotele abanye babo ukuze inhlupho zabo ziphele
athi mina njengomama benginesifiso ukuthi omama baphakamisaneni anti liphakamisa abanyomama liyakhala lithi ngifuna omama baphezulu anti lina bomama lizathola ukuthi lizalingena kumabhokisi lalana lizavotela obaba so likhalelani uyini elivotayo
okugcizelelwe ngunkosazana Grace Nuku oyebandla lezaphu othi inhlupho ezikhona elizweni sezifuna ukuthi omama basukumele phezulu
ngoba nxa umuntu engathuthukanga umama engathuthukanga lesizwe asisobe sathuthuka sukumanini maZimbabwe amahle sisebenzele leli lizwe ilizwe leli kalikalunga for 38 years isiphosiyalo kuhamba asazi ukuthi kathi silanxa abantu laba lingabanika eminye iminyaka kuzagcina kuyini nanti ilizwe selifile wena mzimba womuntu wena similo sakho uzasala usungaphi nxa izinto zinje
ukhansilo ngumama unobukhosi Malila kwad 4 eshake udomama kumelanga besabe ungena kwezombusazwe
indima indima elulo okunye okumangalisayo singesabele khatshana yikuthi omama thina sisondele emuva kodwa ungazinikela ube ngumama weqe ube phambili obaba la wacina bekuzisisa ekhansilini engiyo singabomama ababili kodwa ungaza kutsho ukuthi omama ababili phakathi kobaba bangu 22 labo nxa bekhuluma babantu bakhuluma lo khansila lanxa kungumama kodwa wayebondla ukukhuluma umuntu olingana lawo lo wabona bengamadoda
unkosazana Michelle Gudo oye Women's Coalition of Zimbabwe uthi loba nje inani labesifazana abancintisayo kukhetho liphansi balethemba lokuthi lizaqonga ngokuya kwesikhathi
sosilokudana nginani eliphansi labo mama but siyaqhubekela phambili sikhankasa si encourage omama ukuthi asisukumeni sibanengi singasalele emuva sikhwele lati siye phezulu sibe khona kuma decision making processes wonke kusukusela phezulu ngaze ku politics ngale phezulu kumbe any other public spaces futhi ukuthi omama bangene
abana bangene lo mhlangano ngabaza ngcindiza ukhetho lwamakhansila lo lwamalungu edalele lamende abasuka kumacelo mabila weMDCT abe MRP kanye lamalunga azimeleyo ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda nginguAlbert Ncube.
Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla utshele amalunga ecele lebandla leZANU PF aziwa ngokuthi G40 ukuthi abuyele kuleli bandla asebenzelane ndawonye lalo ukuthuthukisa ilizwe. Umnangagwa ukhulume amazwi la emhlanganweni awenzela abancedisa abalwa impi yenkululeko amawoko laboratories eHarare bona abathembise ukuthi uzabasiza kweziphathelane lempilakahle lokunye. Kusenjalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ugcizelele kubalandeli bakhe eChipinge namuhla ukuthi engangena embusweni uzathuthukisa umnotho welizwe. Isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa nguChamisa koBulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa uthi uvumelana lo mkhokheli wakhe.
Kuliqiniso singabantu esithenjwe ngabantu njalo silabangani abalemali emazini athile. Into yokuqala ikulungisa inotho esingaba le notho sokusiba lemisebenzi emafektari iBulawayo ibe yintuthu ziyathunqa njengakudala abantu bayekele ukuthengisa amatamatisi bayekele ukuthengisa ama-juice card babe lemisebenzi elomkanjo. Yikho-ke uChamisa njengo-president we-MDC uthembisa abantu ukuthi inguquko ifanele njalo ayisozibuyele emuva ngaze idonki libe lempondo.
Umanyano we-MDC Alliance ubufola izolo ukhonana ngokuningi okuphathelane lokhetho.
abantu balesifiso yini sokuyavota ukukhanya kule ngxaka eziningi kangaka.
Ukutshengisela ethi sizama ukuveza amanga ezethu. Abantu bazimelela ukuvota nje kusasa kodwa bafuna ukuthi indlela yokuvota ilunge. Namhlanje kobulawayo sibe lombono sahamba sabona eRose Camp amapolisa sevota sitha izethu ngekho amabandla esithi ngama stakeholders engekho o presidential candidate lang 23 abakwazi sithethi kumcungu labathi bona bavotisa amapolice azasebenzela ngaphandle kwakobulawayo ngubani ethe supervisor ngubani ethe observer kuzalungiswa ngabadala phezulu ngibona namhlanje isigumba le-executive yakhe ama-commissioners ayayangeka ngoba ide sibatshela ukuthi ubutsotsi ukhona kukhanya ngani izeki libandla lezani namhlanje siyababuza ukuthi e-Rose Camp kwenziweni sokuthengisa ngani amapholisa wonke devotiswa sitha singakwazi hathi okhuluma ngobaba uChamisa siyamlandela noma kubomvu kunjani hathi sizaswipha kuhle akuna kokungazihlupha.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kobulawayo, sixoxela ekhona le kobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 pm kusiya ku-5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA-Ndebele.
Abenhlanganiso elondoloza ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iAmnesty International sebesungule ngokusemthethweni ugwalo olumumethe abafisa kulandelwe ngabamabandla ezombusazwe ekulondolozweni kwamalungelo oluntu phansi kwesihloko esithi Breaking Away from the Past. Kubika uMavis Gama.
Emazini abo ngesikhathi bephawula limanifesto emkhosini owenzelwe eWeteleni yeHoliday Inn, umsekeli womqondisi weAmnesty International esigabeni sangezansi kwezwekazi le-Afrika uNkosazana Muleya Mwananyanda utshela inkokheli yamabandla ezombusazwe ngokuqakatheka kokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngalesi sikhathi sokhetho.
We have documented torture, political killings, and general political violence, especially around elections.
Sesethule amareports amaningi akhuluma ngezokwephulwa kwelungelo loluntu hathi eZimbabwe kuphela. Sesithatheke kumkhankaso emayelana nokuthunjwa kwabantu kanye nokunyamalaliswa kwabantu. Umzekeliso kuyikunyamalala kuka-Itai Dzamara.
Abamabandla abakade besemkhosini lo bathi lanxa bevumelana lokumunyethwe yilolu gwalo bakhathazekile ngendaba zokungazinikeli kwenkokheli yeZANU-PF ukulondoloza amalungelo oluntu sikhathi sonke. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republic, NAPDR, umnumzana Divine Mohambi Wobe ulandisa ngakuzwisisayo ngale i-Human Rights Manifesto.
Kwaqala kunoko kutshengisela ukuthi thina abantu beZimbabwe asikafiki kuleso sigaba sokufisa ukwenza into ezinjalo. Wesekusithi okwesibili, ngesilungu bathi trust is the end. Kusitsho ukuthi asingeke siphonge ukuthembana nje mahlayana. Kumele kube lezinto ezenziwayo ezizadala zitshale ukuthembakala phakathi kwabantu. Kumele abantu bekhangele benanzelele ukuthi isikhathi sesiside, abantu behlukunyezwa besala, beqilibezelwa besala. Bese usinqaba sibavuma namhlanje hayi sasiyenza lezi zinto kube nzima ukuthi sikwamukele kalula kanjalo nje.
Obona ngezokukhulumisana loZulu uZaphu umnumzana Musachke Mupanguri uthi uqakathekile ukuba abezombusazwe bachiyane lomkhuba owawusetshenziswa kudala wokwethuselana.
Sifuna ukuthi sibone ukuthi ifuture yethu ingaphambili lakusasa linjani, singethuselwa ngalawo amabandla awakudala.
Isikhulumeli kwelinye lamacele ebandla le-United African National Council elikhokelwa ngumnumzana Nesbet Mtengedzanwa, umnumzana Alpheus Mapranga, uthi kumele uphele umkhuba wokuhlukumeza uZulu kanye lokwephula ilungelo lakhe.
Kwenziwe yi-amnesty ngiyabonga sibili ngoba kuyasivula lathi thina esikupolitics ukuthi simele sihlukane lalokhu esikade sikwenza ngemva ngalo.
Okunye kokumunyethwe yile manifesto kubalisa ukuba inkokheli yamabandla wonke yehlukane lendaba zokunyamalalisa abantu abalombono owehluke kwabo, ukususwa kwabantu kundawo lapho bayabehlezi khona ngaphandle komthetho kungekho kwenziwayo ukubadingela ezinye, kanye lokuba zijeziswe zonke izephulamthetho kungakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla njalo elesikhundla bani elizweni. Abe Amnesty International bathi bafuna inkokheli ezongena embusweni ngemva kwalolu khetho kube ngelandela izivumelwano zokulondoloza ilungelo loluntu, ukuzimisela ukuthuthukisa okuphathelene lezempilakahle yabesifazane lamantombazane, ukubona ukuba akekho ohlukunyezwayo ngoba ekhulume umbono wakhe, kanye lokuba sisuswe isigwebo sogodo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli weMelika umnumzana Donald Trump sechaze omunye wakhe wele Russia umnumzana Vladimir Putin njengomuntu ongayisiso sitha sakhe, kodwa ngakwelinye icele uthi kayisuye mngane wakhe. UTrump wethule amazwi la ebuzwa zintatheli zindaba phambilini komhlangano wababili laba ngeviki ezayo. Udaba lokuvota kwamapholisa kobulawayo ngudlu namuhla uZulu laba amabandla aphikisayo bengakwazi yinto ecunule kakhulu inengi elithi kusobala ukuthi iZimbabwe Electoral Commission isebenza leZANU PF ukuthi baqilibezele kulolu khetho. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncubele, sikhulumele sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda. Uncube usungula lingxoxo.
Into embi kakhulu ukuthi kube khona abantu abavotayo kumbe kuphikiswana ukuthi bakhona abavotile bakhona abangavotanga. Sizakwazi ukuthi vele i-special voting labo okuhlanganisela i-postal voting lokuvota kwabantu laba bangaphandle kwelizwe abasebenzela uhulumende kuyindlela elula yokuthi kudlelezelwe ekukhetheni lapha, ngokuba kusuka kusenziwa kungelabantu abazimeleyo labamela ama-political party ukuthi babone ukuthi kwenziwa ngendlela efaneleyo. Ngokomthetho ngokwendlela yomhlaba wonke jikelele, nxa kuzavotwa okunjalo kumele ama-representative ama-political parties ama-polling agents ababe khona, kumele ama-observers abe khona, kube lusuku olu-announce-we lwazakala kusesephambilini ukuthi bavota ngosuku lwesingaki bevotela ngaphi, kube khona abantu abakubona ukuthi kwenziwa ngendlela esemthethweni ebona ukuthi ukhetho lukhululekile.
Dokotela Sibanda, uyibona njani lindaba?
Ngibona ngani le indaba emangalisayo kakhulu njalo ezama ukuthengisa ukuthi iZAC ikhanye ngani kayifuni ukuthi iqhubekele phambili ngokhetho luka-2018. Ukhanye ngani mhlawumbe iZANU PF isisuke yakubona mgceke ukuthi ayisoze yaphumelela lanxa izama ubuqili kulolu khetho. Ngakho sebezimisele ukuthi benze yonke into abangayikwanisa ngaphansi kwelanga engenza ukuthi ukhetho lolu lucine lungaphumelelanga cele lungayanga phambili. Kukhanye ngani iZAC yenza njengomntwana omncane ozama ukuqala abantu ukuthi ezama ukuqala yo sesezela ukuthi kungabi khona usalemile. Ufanele uZulu weZimbabwe akunanzele lokhu ukuthi kukanye ngani into ekhona lapha ukuthi ZK ayisafuni ukuqhubekela phambili ngokhetho lweZimbabwe.
Babancube nxa kuqinisekile ukuthi ngempela ama-election observers ebengekho ekuvoteni kwamapolisa namuhla lokhu kumele kwenziweni?
Kumele ivoti yabo ingabalwa. Ingabalwa emhlazana kuhlanganiswa amavoti, kumele lokho kusewucaca ukuthi lokho okwenzakeleyo yinto engekho emthethweni, yinto engenziwanga ngendlela ebalulekileyo esegcekeni. Indlela okwenziwa ngakhona kumele kube khona abantu abazimeleyo abakhangela ukhetho, khona abamele ama-political parties ama-candidates. Sikutshilo lokho kuyindlela vele okwenziwa ngakhona emthethweni. Kumele ke nxa kuyukuthi kulobu fakazi bokuthi kuvotiwe, kuvotwe kungekho abakhangele, awudingi lokuthi kuthiwe khona sidinga ubufakazi bokuthi bebephoqelelwa ukuthi bavote ngayiphindela. Ngakade kungekho abantu ama-observers azimele, kungekho ama-representative ama-political parties, ukhetho lolo kalwenziwanga ngendlela esemthethweni. Ngakho-ke kumele kuchithwe kuyeqaliswa phansi, kakumiswe futhi babuyele bayoqalisa phansi kukhona wonke umuntu ukuze kwenziwe ngendlela efaneleyo. Konke lokho okunye okwenziwe kwenziwe ngendlela engekho emthethweni, engahambisani nendlela yomhlaba wonke yokuvota, engahambisani le ndlela thina abantu beZimbabwe sifuna kwenziwe ngakhona. Izinto azenziwe ngendlela esemthethweni, ngendlela ebalulekile ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo.
Dokotela Sibanda, kuyini eliza kwenza ngalolu daba njengebandla le-MDC njengomanyano we-MDC Alliance?
UPresident we-MDC, uPresident Nelson Samisa, ukhulumile izolo wathi nxa iZEC ingaqhubeki senza lokho usezathatha amanyathelo athize. Enye yezinto azithileyo ukuthi nxa kuyukuthi abantu bazabuya baphume ngodaba lwe-ZEC ukuze uzathethi nxa esethilo ngesikhathi ucatshanga ukuthi mhlawumbe abantu bazaphuma bangabuyela ezindlini bahlale emadolobheni ukuze kufike isikhathi sokuthi iZEC inandelele ukuthi ukhetho luqakathekile, asilelo kudlala ngalo. Bonani, iZEC idlala ngesikhathi, njalo idlala ngento embi kakhulu. Ukuthula kuleli lizwe kwinto eqakathekileyo. Ukhetho lwenziwe emazweni wonke ngoba ukhetho yinto eyodwa eyazakalayo emhlabeni lapha eletha umbuso olokuthula elizweni loba yiliphi laliphi. IZEC kufanele inandelele khonokho ukuthi ngeke cabangele ukuthi izani yokufanele iwine ibisenza ibisenza umathanda yethu zonke.
Babancube, akuyiqime
ye nxa kuzavota amapholisa, kuzavota amasota, njengoba sithile ukuthi into evumelekile ngokusemthethweni kunye lalabo abantu abazabe bephethekile ngosuku lokhetho ukuthi bayavota phambilini kokhetho, ukuze ngosuku lwakhona babe bevotisa abanye. Kumele kube khona bonke abamele amaqembu akhampenayo, akhompithayo, ancintisanayo la ma-candidate wonke. Kwenziwe ngendlela vele ukhetho olwenziwa ngakhona ngosuku lokuvota, kube khona wonke umuntu ofanele abone ukuthi ukhetho lungolukhululekileyo. Nxa kulobu fakazi bokuthi into leyo kazange yenziwa ngaleyo ndlela, akusadingi ukuthi kuthiwe khona bebesethuselwa noma ngabethuselwanga. Akuqaliswe phansi kwenziwe into ngendlela esemthethweni ngoba kakudlalwa. Izwe liyagcina liyobudlwangudlwangu izinto zingahambanga kade ngento encane enjengaleyo. Akulahlwe nje kuchithwele khatshana kuyetshiswa lokho, kuqaliswe phansi ngendlela efaneleyo.
Kuyigqibe ngamafitshane, Dokotela Sibanda.
UZulu weZimbabwe bekufanele ukuthi ananzelele ukuthi into esesiyibona lo nyaka esenziwa iZEC kayikaze yenzakale emhlabeni wonke jikelele, ukuthi abantu sebezathi libalele bagijime bathi bona sebesiyavota ema-police station.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama esixoxa labesifazana abancintisa kukhetho. Kanti-ke sizakhuluma njalo ngodaba lokuvota kwamapholisa ngudlu koBulawayo lamhlanje. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amapholisa akoBulawayo aqale ukuvota enkambeni yeRose Camp kukhetho lwe-postal voting lamhlanje, okuyinto ecunule kakhulu abamabandla aphikisayo loZulu ngoba lokhu kwenziwe kungelamuntu okwaziyo. Abesifazana bedolobho leGwanda sebekhuthazwe ukuba bavotele abanye babo abesifazane abazazisisa ngcono indubo zabo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.